Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olambulela ku Studio 7 ngomvulo mhla ka 5 kuNhlangula 2023 ngosithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje. Zonke lezindaba lezinye lizwazizwa kona lo umsakazo. Ibandla leZANU-PF lamhla lisungule umhlangano walo wokufundisa amalunga alo azancintisa kukhetho oluzaqhutshwa ngoNcwabakazi lonyaka. Imithetho lenjongo yaleli bandla iningi lawo kungokwakuqala ukuthi lincintise kukhetho. Lokho kuvezwe ngumnumzana Obert Mpofu unobhala jikelele webandla leZANU-PF okulo umhlangano okhangelelwe ukugqitshwa ngolwesihlanu. Umnumzana Mpofu uthi abaqeqesha amalunga abo iziphathamandla zesikolo seZANU-PF eseChitepo School of Ideology, njalo uchasisa okuningi ngalolu daba kungxoxo ayiqhubele Studio 7.
Ngizananzelela ukuthi abantu abangenileyo abaphumeleleyo kumaflokuzeni kuma-primary election ngabantu abatsha abaningi bakhona kuwo wonke amaprovinsi jikelele, kukhanya kungena abantu abatsha kakhulu laba ngathi bane-experience abaziwayo abadala abaningi abazange baphumelele. So sicenga ngathi kuqakathekile ukuthi abantu laba sibabize emhlambini njengonalawo elokhuzeni egweru ukuze sizoba fundisa ukuthi kumele usetshe njani nokuthi ukhampene njani. Enje ubaba upresident abanika izikondiso zokusebenza nabantu nokunye kwakho nokuqathekela ukuthi yona batshele ukuthi ona hhayi akumelanga kube nodlame kungabi lokuthokozela kungakusiya ekhethweni. Kumele abantu bahloniphe abantu, bahloniphane, njalo balethe ukhetho lokuthula nonto lokuthokozela.
Okunye-ke kuyini okuqakathekileyo ngebandla leZANU-PF abafundiswa khona, njalo baya befundiswa ngubani?
Yi-staff yesitepo ideological college yibo bafundisa nama-areas abo atshiyeneyo. Amanye ngayi-ideology ukuthi abantu iparty yivela ngaphi, iya ngaphi, njalo ukuthi umuntu nxa semkhokeli kumele aziphathe njani phakathi kwabantu labo bamkhethileyo, njalo nxa umuntu useparliament kumele enze njani lokho kwakha iphathi. Akuningi okuzafunda ngokuthi kuqaliswe namhla kezokwethela nge-Friday. So ziningi izinto ezizafundiswa abacomrades la abangenileyo. Umbuthano lolo lomuntu labantu bonke, ama-P B members, ama-central committee members, ama-provincial members, ama-candidates, wonke nje umuntu ohambelana lohlelo lokhetho ukhona. Viki ezaba iviki ebhizi okumalisayo iphathi yeZANU-PF ngokuthi ngacebisana ukuthi kumele usetshenzane lama emakomrades lama angene ekhathesi.
Kusasa singathi kuyini okumqoka okuzabe kusenziwa?
Iprogram ngangilayo lapha, kodwa program zakhona ziyatshiyana ngelanga. Kusasa kuyaba lamakuleluhlelo leprogram ngolwesithathu kube lolunye, ngeThursday kube ngomunye, nange-Friday kulolunye. Kuhlanganisa konke okumele kwenziwe malunga ephathi ne-discipline, ukuhlonipha nokuhlonipha abantu labo bazosebenza lapho. Umuntu ngayinkokheli akumelanga abe nguye oseqhathe okwedlula abantu labo abakhokhelayo. Abantu baqhathekile ngokuthi kumele bona bazekhangela siva shutisa izi karazo zako. Noti kuti wena uba shutisa izi karazo zako. Noti iwa wakufake pambiru utu katele ezi vozako, ezi karazo zako. Agugu mkarado mkando o katele uti zibeso mkeke uki enzendu uzo wetika kumakandi tezo. Ate wiko nemsa ameni ufula eniloku siya pambiru jwa nchiro kwa kona uzeze fuga anolesa.
Kulumile ini umonga meli njalo singatoku mkoga aguchilo yogui.
Baba alu umonga meli kulu zari kare kuluma mkutana wabante ni unity wabante wambanyana wabante jano roo utula nga kusia eche treni uza ukete lolwe luketo onuza vunyelwa nipo mwonga bandene kulo onuza soze ule logu nembu jene nyendara uti abale babi sita wakabago so this time around sifuna abantu wa kumela na uti wenze indi utula of course kuza wabanya wafuna dolu wone na poklo vusekona koto haiti na owe tuswache abantu we ama members wetu ama candidates uti bastoni ite so anitemba kuna mwenye za mta pume esporo ndezo sinigwa mbaba u president we
lo mnumzana opet mpofuno pala chigelele webandla lezanu PF obekota ecingweni le studio 7 esekweru kusenjalo sekusele amaviki amabili ukuba idale lokubhalisa amagama labo abazancintisa kukhetho elenomination court lihlolisise amabizo abafisa ukungena kukhetho. Ibandla lezanu PF ilo lodwa phakathi kwamabandla amaningi eseliphutshe uhlelo lokubuthanisa amabizo alabo abazancintisa kulolu khetho. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngugcweleyo.
Ibandla le Citizens Coalition for Change elikhokelwa ngumnumzana Nelson Chamisa, ele Movement for Democratic Change elikhokelwa ngumnumzana Douglas Monzora lele zaphu gawakazisi uZulu ukuba ngobani abazancindisa ukhetho oluzayo. Kwaziwa kuphela ukuba inkokheli yamabandla la izancindisa ukhetho lokudinga umongameli omutsha. Umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC umnumzana Gift Osalo Siziba uthi ibandla lakhe selizaphutsha ukhetha abazalimela ukhetho oluzayo.
Bala makandidate eproducer ama manifesto abo phambili ke kwabantu abawa nominate ICT validation process. Sisuka lapha kuma province asayenze ama validation sesisakhipha ke icandidate list yabile abantu ke abazamela ke inhlanganiso ye TPC. Sisiya phambili silungiselela ukhetho ke oluseduze masinyane.
Obona ngokuthula kwembiko kubandla le MDCT umnomzana Witness Dube uthi ibandla lakhe lizakwazisa uZulu ngabantu elibakhethileyo ngemva kokuba i-CCC isigcibe uhlelo lwe-consensus candidate selection process.
Ibandla lisakhangelisisa lisahluzisisa labo okumele balimele. Sizananzelela ukuthi amanye amalunga ethu ngabantu akade singakwazi ukuthi bakithi kumbe bakubo TPC laba abachiwo. Ngakho okunye kwakhona sizaze silindele ukuthi o TPC baqede ukuthi sibe kwazi ukuthi abantu sithi silabo silabo ngiqiniso. Ngakho singatsho nje sithi sisiyafika ivike ezimbili mhlawumbe yodwa eyokugcina singakayi kunomination court siyabe sesiphumise uluhlu lwethu lweqotho ngoba kasifuni kuyangeka sithi sesithi silabantu akade bevele bephaka okumele babuyele sibabona besebenza kuhle sesithola ukuthi mhlawumbe bafaka ama application kwamanye amabandla.
Elinye njalo ibandla elifisa ukuncintisa ukhetho lolonyaka ngelezaphu isikhulumeli sebandla leli umnumzana Msongelwa Ndlovu uthi akusensuku zatshwala bengakazi uZulu ngamabizo abantu abazancintisa ukhetho oluza kwenziwa mhlaka 23 Ncwabakazi.
Ama candidate wethu sizaba nomcimbi mhlaka 1 July where we will be announcing to the world ukuthi ngobani abazamela ibandla ukhetho oluzayo. So sicela abantu balinde kancane nje mhlaka 1 July eStanley Square siza unveil ama candidate.
Umnumzana Admire Maskati okubandla leZANU PF uthi kusobala ukuba ibandla lakhe selilungiselele ukhetho oluzayo.
Kwenza futhi ukuthi ibandla leli lisuke selisiya kuma elections seliqinile njalo selilokubambana. Ngenxa yokuthi abantu babe ezikhethe lo muntu abamfunayo ukuza yenza ukuthi loba nxa sebesiya kukhetho olukhulu lwama harmonized elections bamvotele njalo bamsebenzele gadala lokuthi awine nxa esengikelana lamanye amabandla abe khona kukhetho. So mbona ngathi ibandla leZANU PF liyenze kuhle ngokunika abantu abakhankasayo amathuba afana nayo ukuthi bakhankase. Kungakhathalekile ukuthi nguntanga, ngumama, ngubaba kumbe ngumlelo wenkululeko.
EZimbabwe lizaqhuba ukhetho lwamakhansila amalunga edale ephalamende lokudinga umongameli omutsha. Ngimele isithu 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Abantu abanengi sebekhuluma ngomthetho obunjwayo we-Criminal Law Codification and Reform Amendment Bill, owaziwa ngokuthi yi-Patriotic Bill, olakho ukuvumela uhulumende ukuba akhahlamize uZulu Mahlayana. Kukhangelelwe ukuba idale le-Senate lizahlolisisa umthetho lo obunjwayo kusasa. UMavis Gama usethulela lolu daba ngogcweleyo.
Akwaziwa ukuba idale le-Senate liza kwenza njani ngomthetho lo obunjwayo oleziqa ezivumela ukujeziswa kabuhlungu kwabakhulumisana labakwamanye amazwe okungekho emthethweni, abathethisa uhulumende nabenza ukucatshangelwa ukuba kwehlisa isithunzi selizwe. Abaphikisayo bathi akulunganga ukwenziwa nguhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa okuthiwa wesaba ukuthi uZulu uzavotela amabandla aphikisayo hathi eleZanu PF. Omunye wamalunga edale lephalamende okukomiti yezokulungiswa kwemithetho, umnumzana Daniel Mulukele okubandla le-CCC, uthi kungamzwisa ubuhlungu kakhulu idale le-Senate lingapasisa i-Patriotic Bill.
Njenge-CCC besingafisi ukuthi iphaswe leyo Patriotic Bill, kodwa igcine isiphaswe lidale lephalamende ngenxa yokuthini abameli bezanu PF yibabalwisileyo ngoba baningi bagcine benqobile. Ngumthetho omubi kakhulu engiyangeka ngawo.
Umnumzana Prince Dubeko Sibanda, laye olilunga ledale lephalamende phansi kwebandla le-CCC, uthi bekumele kulungiswe imithetho yokuqhutshwa kokhetho hatshi i-Patriotic Bill.
Bebekwazi ukuthi besifuna ukuthi khona ama-elections kufuze ukuthi ehanjiswe ngayiphi indlela. Bayakwazi njalo ukuthi besifuna ukuthi nxa ama-election ama-results esekhulunyiwe sokufuze ukuthi kube le-committee ebona ngokuthi oyabe winile athathe kuhle umbuso. Kodwa ke ngenxa yalokho sebekubalekele lokho, yikho beproclaime ilanga lama-elections lwana umthetho ungakabhazi.
Kodwa okhokhela amalunga edale lephalamende ekubandla leZanu PF, umnumzana Pupurai Togarepi, uthi akaboni okubi ngebhilile.
Those who have the ideas of denigrating, fighting their country, looking for sanctions, I think they are
abale mibono yokulahlela phansi isithunzi selizwe ukulwisana lelizwe labo befuna izijeziso zomnotho. Ngicabanga ukuthi izinsuku zabo sezibaliwe, sebezabotshwa maka umongameli esewenze waba ngumthetho we-Criminal Codification Act.
Ingapasiswa yi-Senate ibhilile izahanjiswa kuMnangagwa okubikwa ukuba uzayisayina ibe ngumthetho welizwe. Silokhu sikudaba lokhetho, ikhomishini ebona ngokwenziwa ngabezindaba eyeZimbabwe Media Commission ithi kumele kuhlonitshwe intatheli zindaba ngesikhathi kusenziwa ukhetho eZimbabwe. Ikhomishini le ithi kumele intatheli zindaba lazo ziziphathe kahle ngesikhathi sokhetho oluzayo. Umnumzana Godwin Piri, unobhala wenhlanganiso elawula umsebenzi wentatheli zindaba eyeZimbabwe Media Commission, uthi kunengi abafisa ukuba kwenziwe ngesikhathi sokhetho.
Kuqakathekile lathi njengama-journalist, njengentatheli zindaba, uthi singatholakali sisenza umsebenzi ngendlela engayisiyo. Sikhanye sisithatha amacele ekhethweni.
Isiphathamandla senhlanganiso ebona ngokwenziwa zintatheli zindaba eye-Media Institute of Southern Africa, umnumzana Nqaba Machazi, uthi lanxa isimo kwezokuhlukunyezwa kwentatheli zindaba sekunganeno, bamelele ukubona ukuthi bazaphathwa njani ngesikhathi sokhetho oluzayo.
Lonyaka ngavuma sibili lokho esiqhasa ukukhuluma lamapolice, khulumisana namapolice, asikeze umuntu ochayela ipolisa, asikeze umuntu obotshiweyo. Kodwa asikwazi ukuthi siyangaphi ngoba sikwaziyo eZimbabwe kakhulu nxa kule inhlelo zokhetho. Siyabona ukuthi ama-media violations ayaqalisa kakhulu. So esingathi nje silungu i-preemptive measures ukuthi abantu bengabotshwa, bengatshaywa, beekele besenza umsebenzi. Ngilethemba abantu abasoze bebotshwa, abasoze betshaywe.
Umnumzana Nkosana Dlamini uyakusekela lokhu.
Kunoma kulale mizamo, kodwa yebo siyakubona bayazama, kodwa kuphinde futhi kohlulekwe njalo nxa sokuphansi.
Isikhulumeli samapolisa eZimbabwe u-Assistant Commissioner Paul Nyathi uthi ukuxoxisana yiyo indlela kuphela engaluqeda lolu dubo lokungezwani phakathi kwenhlangothi ezijiyeneyo lentatheli zindaba.
Nxa kuyukuthi kulama-rallies, nxa kuyukuthi kulama-demonstration, bona kumele bakhulume lama-commanders bangakhuluma lama-commanders ama-commanders lawa azasincedisa ukuthi sisebenze sonke.
Abe-ZMC baveze njalo ukuba sebelobe ugwalo olulawula ukusebenza kwentathelizindaba ngalesi sikhathi sokhetho olulesihloko esithi Election Reporting and Peace Journalism Manual. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngingu-Mavis Gama.
Izakhamizi lenkokheli emangweni welubangwe esigabeni seWange zikhala ngohlupho lwendlala, ukuswelakala kwamaphilisi, lezakhiwo zezempilakahle kanye lamanzi zithi kunenge okubangela lokhu. Unokuthaba Dlamini usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Izakhamizi lezi inengi lazo ngezahlaliswa kulendawo yelubangwe Railway Farm 55 ngomnyaka ka-2000 kusabusa owayengumongameli uRobert Mugabe, owasusa abamhlophe emapulazini la lamanye elizweni lonke jikelele ezama ukunika umhlabathi abansundu. Kodwa inkokheli yesigaba lesi yathulalela umsakazo ukuba ngemva kokuhlaliswa lapha ziyanda inhlupho ezigoqela ukuselakala kwekilinika lamaphilisi, ukudla kanye lamanzi ngenxa yesima sokuguquka komkhathi, climate change lokunye. Unkosikazi Nesampala usobhuku we-Village 2 uthi uhlupho lokusweleka kwamakilinika lufaka omama abakhulelweyo engozini kanye labalemikhuhlane efana le-tuberculosis.
Vaneneji mimba vanothwara nzima vanoshupika. Kushupika kasa yoku ya kukuti kuno kiyangwaji marijo kutive gade vende kumatenet.
Aba sikele yoku na aba shupika kakulu wabali mwali yoku ya espezi la uya shono wabaye vengi layo. Njalo loba beletisele makaya soku nzima ngoba kuvunyelwa. Besicela ukuba ngabe siyasizakala ngama mobile clinics labo dokotela basondele eduze. Abanye futhi abahlupheka kakhulu ngaba lomkhuhlane we-TB ngoba labo kabalutholi usizo.
Umnumzana Edwin Nyoni usobhuku we-Village 1 uthi kunengi okuhlupha abantu esigabeni lesi. Uthi emasimini kabavunanga lutho ngenxa yenyamazana zasendle ezifohla emadlelweni azo agcinwe ngabe Zimbabwe National Parks and Wildlife Management Authority.
Ziyangena emasimini ngasithole oku esikuthola ukulutshwani khona ngasisiyavuna.
Ukhale ngokuthi nga uhulumende uyangenela abantu bafundiswe ngendlela ezintsha zokulima. Amazwi akhe agcizelelwe ngumnumzana Gilbert Monkuli, laye ongusobhuku we-Village 2 othi bathwele nzima.
Indlovu ziyangena emasimini even nxa zisilimile kuhle kuzona, ziyabuya zidiswe isikhafu lesiyana. Indlala sikho thina njenge amasebhu sabe sikhangelele kubaba uhulumende ukuthi ancedise ngesikhafu sokunika abantu lapha bazuze kudla.
Umphathintambo wesabelo seMathebelele North umnumzana Richard Moyo uthi sebezizwile izikhalazo zezakhamizi lezi.
Avele ama-America ahambela sithi so nza find out ukuthi siku workshop sise eGweru. Siku workshop yama candidates. So angamboni uhead wezino uthe neli brief ya last week but kuqale last week. Sikhulume ngakho sesamnika recommendation uPresident ukuthi kungezelele. Ngathi hanti banika 10 kg umuzi ngawo labantwana abangu-5. Bakunika 50 kg, 10 kg ngomntwana.
Ezinye njalo izakhamizi zikhale ngokusweleka kwemigwaqo lamanzi emifuleni osekubangele ukufa kwezifuyo kanye lokuphunza kwezimithiyo. Ngimele iStudio 7 ngiselubangwe, nginguNokuthaba Dlamini.
Singakangeni kwesigaba esilandelayo sike sikhangele izivela kwamanye amazwe ngamafitshane. ELeRussia lithi lilwisane kabuhlungu namhla lebutho lakwele-Ukraine ebelihlasela esabelweni seDonetsk. Uhulumende wakweRussia uthi belihlome liphelele ibutho lakwele-Ukraine elizame ukungena endaweni ehluthunwa lilizwe leli ngesikhathi lisanda ukuhlasela ele-Ukraine. Lokhu kubikwa ngabezindaba beReuters. Iqhubekela phambili impi yomvukela kwele Sudan kulandela ukuphela kwesikhathi sokukhumisana umlotha. Abezindaba beReuters bathi bekubunjwa Bekubonjwa edolobheni leKhartoum namhla langesonto njalo abahlamukele uhulumende labo bebesilwa kakhulu. Wezempilakahle ingcwethi zemikhuhlane ephathelane lengqondo ama-psychologists sezisungule uhlelo lokusebenzelana labenhlanganiso ye-Refugees Zimbabwe bathi lokho kulakho ukupholisa amanxeba ebantwaneni abasakhulayo labantu abadala kwinkinga zokuhlukumezeka engqondweni. UMark Peter Ntambe usethulela lolu daba ngugcweleyo.
Enye yalezi ngcwethi uDokotela Paradzai Berejina Mungera uthi kwintlolisiso yakhe emanyeni lekolleji eleUniversity of Johannesburg iveza ukuba abantwana abaningi babhekana lokukhathazeka engqondweni kodwa beswele usizo oludingakalayo ezimulini noma esikolo okuludubo okwengezelelwa ngamandla izikhathi zengozi lokuqhamuka kwemikhuhlane enjengobhubhane olu-COVID-19.
We conducted a study with 7 private primary schools.
Senza inhlolisiso kuzikolo eziyisikhombisa ezimeleyo kulolu daba. Safundisa laba abalisi abedlula abangamachumi amathathu ukuba besebenzise indlela esikolo.
Othi lindlela linyathelo elihle ngesikhathi kulokusilela kwama-psychologists awafundela umsebenzi ezikolo angaphathisa abantwana ethi kodwa lolu dubo alukho ebantwaneni kuphela kodwa lubamba labasakhulayo ethi ke kule nyathelo likhona kulolu daba njalo.
They have camp programs that they go with youth from different communities.
Kulama camp program okuzwisisa ngokuhlaliseka engqondweni lokuthi umuntu akhethe okuqakathekileyo okungathuthukisa umuntu empilweni.
Umnumzana Talent Junior wenhlanganiso Growing Hope uthi imisebenzi enje kumele iqheliswe iqiniswe njalo lusabalale ulwazi lembiko ephathelene lalolu dubo ikakhulu olugcina luphazamisa ukuhlaliseka kwabasakhulayo engqondweni.
Friends, the news in our cross
ukuthuthukiswa kolwazi kanje lakubantu abadala kungabaphathisa ukuthi babe labantwana kunye lamayouth alempila kahle elungileyo.
UDokotela Nkululeko Dewa uthi abantu kabananzelele ukuba eminye imikhuba esizikhethela yona ilakho ukudala umonakalo kwela kusasa silibele khona silakho ukukwenqabela.
It's quite important that you, if you are drinking, drink responsibly such that you don't deteriorate. If you decide you want to smoke, just understand the repercussions of that.
Nga unatha utshwala kumbe ubhema okuthize kulakho ukukuyenga kukungenise ku-addiction ezagcina ikuhlupha kwelakusasa.
UNkosazana Akhwila Vera ongumqeqeshi ekolijini leyunivesithi yeZimbabwe uthi imisebenzi enje iqakathekile kakhulu njalo ilokho ukuphathisa kuntuthuko yabantwana ethi okuqakathekileyo ukwehliswa kwenkinga zokungahlaliseki engqondweni i-mental health ikuba lobudlelwano obuhle labantwana obuqalela ke emulini abazali besenelisa ukuhlala ndawonye besidla ndawonye ukudla kwantambama njengemuli ukwenzela ukuthi ke abantwana labo bebe bekhululekile ukutsho lokhu okuba khathazayo engqondweni bekhuluma labazali bekwazi njalo ukuthi usekelo lukhona. Ingcwethi kumikhuhlane yengqondo zethu kuqakathekile ukuba abazali benanzelele ukwenza kwabantwana babo nxa kube lenguquko ukuze bebakhuthaze ukuba konke kuyalungiseka njalo bakhona ukumanyana labo. Imbangela zokuhlukumezeka engqondweni ebantwaneni zigoqela udlakela, ukuhlukumezwa emacansini, ukuhlangana ke lodlakela emolini i-domestic violence, ukuhlukumezwa ke ezikolo ngabanye abantwana ebizwa ngokuthi i-bullying, lokuhlangana lengozi nje ezifana lama-disasters lokufelwa kumbe ukugulelwa ngumzali okufana nakusikhathi kuze kuqhamuke ubhubhane lo-COVID-19. Ngimele iStudio 7 eHarare, ngingu-Mark Peter Ntambe.
Abadabuka eZimbabwe abahlala kwele South Africa bathi sebedlela evalweni ngoba bemelele amaphepha abo amatsha abazawasebenzisa kungaphela isikhathi sama Zimbabwe exemption permits. Bathi sesifikile isikhathi belokhe bemelele amaphepha la kule nhlanganiso eziningi ezigoqela i-Operation Dudula ezithi kumele bephume bephele kwele South Africa abokuza abangalamaphepha aqondileyo okuhlala lokusebenza kuleli lizwe. UGibbs Dube Studio 7 uxoxe lonkosikazi Phathiwe Sibanda omelele amaphepha amatsha okuhlala kulelo lizwe.
Mina ngi-applyile iweva, sengi-applyile iweva, ngayi-applya 3 months ago, angakatholi imphumela yakhona. Ngizobona ma ngitholile umphumela wakhona, njengoba ngingumsebenzi wasezindlini, ma ngikhwalifayile ukuthi ngiyenze i-visa nale efunakalayo, i-general work visa, ngizobe ngizoyenza.
Manje uzakwenzani nkosikazi Sibanda nxa kokuthi ungahambanga kuhle konke lokho?
Uma ingaphumelelanga kumbe ngingakhwalifayanga, kutsho ukuthi ngizozibuyelela ekhaya, ngoba belungu babhekelela ukuthi bekwazi ukuthi ngoba sa-applya babhekelela ukuthi kube nemiphumela emihle, ngoba nabo bengafuni ukuqhatsha abantu abangekho emthethweni. Kodwa uma kuyukuthi angikhwalifayanga, ngizozibuyelela ekhaya, akula nto engingabe ngisayenza.
Lo ngonkosikazi Phathiwe Sibanda odabuka eZimbabwe ohlala kwele South Africa. Siphinde saxoxa ngodaba lolu lo mnumzana Bongani Mkhwananzi okunhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa.
Senze uhlelo nje omncane nje ukuthi sike sitholisise isimo sama-applications ukuthi amenjani, ngoba sinanzele ukuthi baningi kakhulu abantu ade bengaka-apply. Sizama ukudingisisa ukuthi kuyini abahlangabezana nakho, nalaba sebe-applyile baku-stage bani, bahlangabezana nani ma be-applya. Leyo information sifuna ukuyithatha, sizama ukuyisebenzisa ukuthi sibone ukuthi kungaba nomhlahlandlela othini nengqubela phambili ethini, ngoba sinanzelela ukuthi usuku lukamhlaka 30 June selusondele kakhulu. Ngakho-ke sesifuna ukuzwisisa ukuthi bangaka abantu asebe-applyile, bangaka abaseleyo, izizathu zithini nokuthi kuvele kubahlangana nani. Lolo lwazi singabalala ukuzokwazeka ukuthi sibancede kanjani abantu bakithi.
Yes, singathi libathola njani abantu nxa lisenza uphendulo?
Kule link esiyithumela kuma-social media groups esikhuthaza nokuthi abayiqhubele labanye nje. Leyo linki-ke umuntu engayiklikha uyakuthola imibuzo, eminye imibuzo iphendulwa ngabo yes no, eminye inama-tick box, eminye inamakhategori ukuthi umuntu akhethe ukuthi uhlangothi olunganani. For example, sesingambuza ukuthi uku-demographic bani. Ma sithi demographic sisho ukuthi iminyaka yakho, maybe sibhale sithi 0 to 16 years, sibhale 16 to 25, kwenzela ukuthi sinanzelele ukuthi ngabantu abanganani, abahlala ngaphi, abanjani. Kodwa-ke into eqakathekileyo ukuthi lelo form aliyithathi imininingwane yomuntu engamkhomba ukuthi yena ubani. So abantu abakhululeke uma beligcwalisa, ngoba akusoze limveze ukuthi yena usibani bani. Into nje kuphela libizo, of which ibizo angeke ube lo muntu ongam-identify umuntu ngenxa yebizo lakhe. Kodwa imibuzo eminingi iyasincedisa thina ukuba nefiga yokuthi bangaka sebe-applyile, bangaka bangaka-apply, izizathu zithini.
Kuyini okulenze la kwenza khona?
Sinanzelela kakhulu ukuthi abantu aba-apply, and kusenze sacabanga ukuthi kanti ke sizwisise ukuthi kanti sokuvele su-apply engakhe. Kwathi uma uminister wase-Home Affairs interviewer wakwasitshela wathi bangu-6,000 kuphela abantu ababe-applyile, of which kuhle nathi uma singazazela thina njengabantu abarepresenta iZimbabwe community ukuthi kanti vele bangaka abantu asebe-applyile, futhi ma bengaka-apply-i bamiswe yini, lalaba asebe-applyile bahlangabeze nani. Ukwenzela leyo information sinanzelela ukuthi kuzomele kube nezinkulumo eziqhubekayo ukuthi kuzokwenziwa kanjani, ngoba i-deadline sifikile, abanye bengaka-apply. Kulula ma lisayaxoxa naziphathamandla liphethe information engqo lingacabangeli. So siyakhuthaza kakhulu ukuthi abantu bagcwalise lawo mafomu, ukwenzela ukuthi nathi sibe lo lwazi olupheleleyo uma siyahlala phansi nezinye iziphathamandla, sibonisane ukuthi kathi kume njani vele. Lokho kuzowenza ukuthi kube lula nathi iziphathamandla.
Lo mnumzana Bongani Mkhwananzi sikhulumela isenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa. Lingakhohlwa uhlelo lwe-Life Talk esixoxa ngezemvelo. Olivalelisayo yimi uSithandekile Mhlari.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara.